isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kulamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 13 Impalakazi 2021 uFacilities Jeremiah. Indabeni zethu namhlanje.
I-lockdown le vele ilele sikhangelele kodwa okuhle ukuthi akumiswanga umsebenzi abantu abasebenzayo kuyibo abaphethebele umnotho welizwe. Ngokunjalo sizaqhubeka sikhankasa ukuthi abantu bengakhohlwa ukuthi nxa bethengisa bebesebenza emisebenzini yabo khangale emkambo bageze izandla bagqoke amamaski.
Isimo sobhubhane lwe-COVID-19 siqhubeka singamanga kuhle elizweni. Lapho izolo abogatsha lezempilakahle bekhuphe umbiko othi abantu abedlula 2,138 bahlolwe bafunyanwa bele COVID-19.
Usuku umkhwenyana bakithi kuthi hayi babakithi kwakwangwani bakithi njengokumbona nginanxebanxeba nginje nguye la mazinyo anisela ngenxa yakhe. Njengabantu laba begolide laba bazwakala uyaphonga ukuthi engavela khona etshwaleni kwakhe komunye isikhathi engakuyi ngathi ngiyakhuluma ntshayo yikho umbona ngini.
So uqhamuke kudlamudlamu obesabekayo eshangane mayi esiqindini seyinsiza wangelwa ngabemba igolide ngaphandle komthetho ababizwa ngokuthi ngotshekeja. Asesukele namaqembu omdlalo wenguqu esigabeni sezifa Southern Region Division 1. Lapho sokusungulwe khona umncintiswano weWafa Wafa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa. Isimo sobhubhane lwe-COVID-19 siqhubekela phambili singamanga kuhle eZimbabwe lapho izolo abogatsha lwezempilakahle beyikhuphe umbiko othi abantu abedlula 2,138 bahlolwe bafunyanwa bele COVID-19 ukuthi abathathu balahlekelwa umphefumulo. Kungalesi sizathu abezempilakahle bekhuthaza uzulu ukubana aqhubeke elandela iziqondiso ze-COVID-19 engayekethisi. Kwanastasia Ndlovu zethulela lolu daba ekobulawayo.
Iningi labantu liyavukela emakilinika lisiyadinga ukuhlaba ijekiseni elivikela ukubamba i-COVID-19, kodwa iningi lisaselemibuzo ngalolu hlelo njalo abanye bakhala ngokuthi alibaphathi kahle leli jekiseni. Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Debra Mugasa ophila ngokuthengisa uthi ubhubhane lwe-COVID-19 seluphazamise kakhulu amabhizimusi abo.
Siqalise ukusebenza ngabo-7 sophangisa futhi ukuqeda masinyane ngeyinye i-challenge. Sikhangelele ukuthi lesi sikhathi se-festive season ukuthi abantu babe befuna isikhathi eside sokubhotabhota bekhangekhangela ukuze bethenge izinto abazifunayo, impahla abazifunayo, amatamatisi akhangelekayo amahle. Ufanele ukuthi abantu ama-customers sechayisa masinyane ehle gijime ezindlini bebalekela le curfew lezi ezikhona. Okunye njalo i-challenge esilayo yokuthi kasisekasikhathi sokuthi sixoxe kabanzi lama-customer yethu.
Okhubazekileyo ophila ngokuthengisa unkosazana Sukoluhle Mhlanga uthi kunzima ukusebenza kulezi insuku kodwa amapholisa awabahlukuluzi.
Hlupho esihlangana lazo njengabantu abakhubazekileyo ekuthengiseni lapha zindawo zokuthengisela silazo, sizithola sisema-pavement e-town okuyikuthi kuluhlupho ngoba sisazi ukuthi umuzwa kobulawayo njani. E-town kule congestion abantu bagcwele, kuba nzima ukuthi sithengise njengabantu abakhubazekileyo. Okay, kumapholisa ekukhanselini ngivumeleni ngithi hayi angiboni hlupho cause kukalutshwana kumbe vele ababambi abantu abakhubazekileyo abathengisayo. So singathi abasohlupho asizake sihlangane lomunye wethu obothiwe ukuthi awubothele ukuthengisa then ezinye inhlupho inhlupho nje engakhuluma ngazo kakhulu yize zokuswela indawo zokuthengisela sikhangelela ukuthi kathesi sesaba isikhathe zulu xa singela ndawo ezilamashedi ukuze sicathe lezi zinto zethu esizithengisayo kuba nzima kakhulu sizithola sesinethwa izulu kuma pavement okuluhlupho okuluhlupho olukhulu kakhulu akini.
Umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni uthi benza konke okusemandleni abo ukubona ukuba bonke abantu abaphila ngokuthenga bethengisa bayalandela iziqondiso zeCOVID-19.
Hayi, i-lockdown le vele yinto esikhangelele kodwa okuhle ukuthi akumiswanga umsebenzi abantu abazisebenzayo kuyibo abaphethe vele umnotho welizwe ngokunjalo sizaqhubeka sikhankasa ukuthi abantu bengakhohlwa ukuthi nxa bethengisa bebesebenza emisebenzini yabo khonale emkambo bageze izandla bagqoke amamaski bengaminyani ndibe lokhu siyaphambili kasimanga kodwa kayi kuhle ukuthi abantu abamiswa ukuthi baye emsebenzini siyakhuthaza kakhulu-ke abantu nje even abangasebenziyo emkambo xa besiyathenga labo bananzelele ukuthi bengabamba umkhuhlane labo bazinakekile bazivikele kakhulukazi.
Usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya laye usekhuthaze uzulu ukuba alandele iziqondiso ze-COVID-19 kungakhathalekile ukuba ungaphi kwelizwe.
Umkhuhlane lo oyi-coronavirus lo ibhubhane leli elibi kangaka selibuya lingumkhakha omutsha okuthiwa i-Omicron. I-Omicron le iyamemetheka kakhulu, inamathela masinyane masinyane, ihamba isiya phambili. Abantu siyabona lokhu besenza izinye eminye njalo bengagqoki kuhle ama-face mask, lokhu besiya lapho kunabantu abaningi khona emhlanganweni yabantu. Lokhu kuyingozi embi ikakhulu nxa seselo mkhuhlane lo obhubhiswana olubi kangaka olu-Omicron. Siyacela ukuthi abantu betshintshe izenzo abazenzayo ngoba nxa bengaguqulanga izenzo zabo imphefumulo yabantu eminingi izatshabalala. Lo mkhuhlane lo u-Omicron lo kasho umkhuhlane.
EZimbabwe kulabantu abahlolwa bafumanwa bele COVID abedlula ikhulu lengxenye 167,140 kwasila abedlula ikhulu lenkulungwane 129,776 kwabhubha inkulungwane phose ezinhlanu 4,738 okwamanje kugula abedlula inkulungwane ezedlula amachumi amathathu lambili 23,623 emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gciwane uhulumende senelise ukuhlaba abantu phose izigidi ezintathu 2,976,972 ngokugcweleyo kuthi abangakaqedisisi ukuhlaba amajekiseni amabili sebesedlula izigidi phose ezine 3,956,020. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Cyril Ramaphosa wele South Africa useke wama ukuhlangana labantu ezihlalele endlini yakhe eyedwa eku-self-isolation njalo engasebenzi ngemva kokuhlolwa wafunyanwa ele coronavirus izolo. Uthi uSokumalo usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Ngokusho kombiko wethulwe yi-ofisi kamongameli umnumzana Ramaphosa uqale ukungezwa kahle izolo ngemva kwenkulumo ayithule emthandazweni wokukhumbula umuyi umnumzana F.W. de Klerk owaba ngumongameli wokugcina kahulumende oncindezelo kwele South Africa. Lo mbiko uthi umnumzana Ramaphosa uphakathi kokwelatshwa ngodokotela bebutho njengoba ubelempawu nje ezingatsho lutho ezivame kubonakala kulabo abahlaselwe i-coronavirus. Loba kunjalo lumbiko uthi umnumzana Ramaphosa akekho esibhedlela kodwa njengokwemigoqo yokuvikela i-corona layo usendlini ese-Cape Town hatshe emsebenzini ukuze angatheleli abanye. Umphathintambo ogatsha lubona ngenhlalo kaZulu unkosazana Lindiwe Zulu uqinisekisile ukuthi umongameli Cyril Ramaphosa ule-corona.
As we all learned yesterday that President Cyril Ramaphosa tested.
Ngemva kokuzwa ukuthi umnumzana Ramaphosa uhlaselwe yi-corona, simfisela ukululama ngokuphansi.
All have a speedy recovery.
Okwamanje umsekeli kaRamaphosa umnumzana David Mabuza nguye osephethe isikhundla sikamongameli. Uma ngabe Ramaphosa uhlaselwe ngesikhathi inani labahlaselwa yi-coronavirus ngosuku selikhwele lisuka phansi kwenkulungwane below 1000 emaviki nambalwa edluleyo la kuzinkulungwane ezingamashumi amabili around 20,000. Usikomishi wekomishini ebona ngentengo yempahla elizweni umnumzana Themikosi Bonakeni uthi sebekhulume lamankampani ahlola igciwane le-coronavirus ebantwini ukuthi behlise intengo yokuhlola lokhu isuka ku-800 iye ku-500 rands ukuthi kube lula ukuze umuntu wonke ahlolwe.
South Africa has entered a fourth wave of COVID-19. The PCR COVID-19
kuqakathekile ukuthi umuntu wonke ahlolwe ngoba ngenye yendlela esinganqaba ngayo ukumemetheka kwe-coronavirus
including for travel purposes.
Lokhu kwenzeka futhi ngesikhathi kusanda kutholakala uhlobo olutsha lwe-coronavirus i-Omicron variant okubikwa imemetheka ngesiqubu esikhulu kakhulu. Kusenjalo ukuhlaselwa kukamongameli Ramaphosa sekulethe ukungahlaliseki kwabaningi kugoqela labeZimbabwe abakwele South Africa. Unkosazana Nomazwe Dlamini uthi ukugula kukamongameli Ramaphosa kubachiye belovalo.
Ukuyisabisa kuyethusa ngoba ngalesi sikhathi besisalindele ukuthi size ukuthi ulethani okukhangelelweyo ema-restrictions ekuhambeni lapha ngoba kusiya kuma-holidays. Manje manje sisuke i-tester positive asikwazi ukuthi uzolethani uzokuthini. Lokho kuyabe kugqugquzelwa yikuthi yena vele njengo-president seke wa-tester positive. So kusenza singahlaliseki kahle lokho.
Abanye bathi sebesisabela ukuthi kukhwela kwamanani kakhulu lokhu kungahle kwenze ukuthi kwethule imigoqo eqinileyo yokuhamba kwabantu ekhefu ekhisimusi. Kodwa kumphathi intambo ogatsha lwezempilakahle umnumzana Joe Phahla utshele bezindaba ukuthi abantu bangaziphatha kahle bavikele ukumemetheka kwe-coronavirus ngesiqubu balakho ukudlala ikhisimusi bekhululekile. Sekusedlula izigidi ezintathu over 3 million abantu asebehlaselwe i-coronavirus kwele South Africa. Asebefile bona sekusedlula izinkulungwane ezisitshiyagalolunye over 90,000. Umongameli Cyril Ramaphosa usanda kwethekelela amazwe amane asentshonalanga ezwekazi le-Afrika kanti ke bekukhangelela ukuthi ekufikeni kwakhe ethule inkulumo yesizwe ngodaba lokuthi izaqiniswa na imithetho yokuhamba kwabantu lokuthi kambe uhulumende usethethe yini isinqumo ngokuthi abantu babanjwe ngamandla okuhlaba ijekiseni yokuvikela i-coronavirus. Mina Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Kumalo.
Sokuqhamuke udlamuzwane obesebekayo eShangani Mine esiqintini seyinsiza bobangelwa ngabemba igolide ngaphandle komthetho ababizwa ngokuthi ngotshekeja. Lokhu sokusenza izakhamizi zalendalo zihlalele evalweni, abesifazana yibo ababikwa behlukunyiswa okwamagama. Ngenyanga edluleyo kuphela kubikwe izehlakalo emapholiseni zabadlwengulwe abayisithupha. Akupheli viki bengagamulananga balimazana kubangwa igolide abalemba okungaphandle komthetho kulumgodi owama ukusebenza ngomnyaka 2008. Intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Jesus Banda usethulela lolu daba.
Abemba igolide ngaphandle komthetho sebethwalise abahlali balindawo amagabha avuzayo behlukuluza abesifazana njalo begeca ngamabhemba nangamahloka iloba ngubani abacabangela ukuthi ule golide bathathe ngodlime ngalithola. Ukuswelakala kwemsebenzi kwenza iningi kulindawo liziphilise ngokwemba igolide okungekho emthethweni. Umnumzana Brighton Khumalo ngomunye walaba otshekeja.
Ngisuka egangeni labengebha khona mpela ngokugebha futhi. Ngingazi ukuthi ule loba kuyidula uyakwanisa ukuthathilwa. Bakhona abathiwa ngobhuti. Bathatha.
Ungazama uphisa noba kugamula?
Awusekho. Ungaphikisa.
Ungathansa la uthole okuyigremu hhayi akutshayi. Umnumzana
William Gondo usile ekufeni ngeva kuthathelwa ngenkani akwembileyo ngabanye otshekeja.
Ishu nale ikhona, but then it seems ipolisi vele ayikukwanisa ukusova ishu yonale kakhulu ukuthi kuyafa abantu. But then the issue is abantu bakhona vele even singabatshela vele akuna ishini yenzakalayo. Oh, mina ngathola umkhuthi wami abale phawu bayentertaina ngingafuna ukuyala lawo vele bayambulala. The only solution is to give them matata because akula plan even uyahamba ngani vele ungahamba kona ngani end of the day uyabulawa because bayarumpa rumpa kona apho vele bayazakala kuthi bakhona.
Isakhamuzi sesangani mine umnumzana Renders Juma ukhala ngamapholisa asehlelekile ukumisa udlwangudlwangu kulindawo
lapho kutholakala khona igolide uvakala kuba nomsindo uzwa wakho ungaba khonapho lensimu yakho bathi hayi ngathi ayehlulekile ngokuthi abuyabe khona kuyabe kuqhubeka kunjani angadobha igolide bangabona ukuthi lidobhile bafika bamthaye bathathe bahambe ukuthi kulimali okwenziwa abantu kuthi ukuthi inqala-ke iminqabe engafika
esimaagepa
akulalutho engalwenza ukuhlala ukhangele baze bahambe ngokuthi ungaze ubiza amapholisa akuthintile.
Abantu abalitshumi lambeli 12 balinyazwe kakhulu bagexwa ngotsheketsha kunyanga edlulileyo. Umnumzana Nevers Dlodlo ngomunye wabaphephayo
sezilele bafike emabhuti lapho bakhenziwa khona bazobetshaya abantu osinze sonto esingakangaka bakugijima shaya noma ngebhegi inkala kathi wathelela isoko emkhonto zonke izinto ezilimaza sengasithi siyaripota emapholiseni amaphoisa khona kwaza lapo kusuku labantu abaningi la eqaseni abafika nithi sasezi kuyisebenzi zoku kathi esuka pho ngugcwala umuntu wonke osuka lendawo osuka lelalelale sipho ngugcwala umuntu asuka wone ahambe kwazisasezabonakala.
Abesifazana kulindawo abendele kubotsheketsha labo bakhala ngokuhlukunyezwa ngomkabo. Unkosikazi Senzeni Zuripayi walinyezwa kabuhlungu ngumkakhe esimtholile ecathile komunye umuzi.
Udubo umkhwenyana bakithi kutshayi babakithi ubabangwani bakithi njengobumbona nginanxibanxibanyinje nguye la mazinywa nisela ngenxa yakhe njengabantu laba begolide laba bazwakala uyaphonga ukuthi engavela khona etshwaleni kwakhe komunye isikhathi engabuyi ngathi ngiyakhuluma ntshayo yikho umbona nginje.
Ngomgqibelo odluleyo inhlanganiso yabomama eyehlangano Women Empowerment bebelohlelo lokufundisa ngamalungelo okuhlukunyezwa kwabomama labantwana ngaphansi kwesihloko esithi Stop Gender Based Violence Against Women and Children. Unkosana Tsitsi Kumalo ngwehlangano Women Empowerment.
Omama abaningi bayatshaywa kakhulu ngoba lapha kugcwele amakorokozi. Amakorokozi abaningi vele basebenzisa indaba zokuthi bona bayabe le mali okuningi abanasikhathi lakho ukuthi benakekele izimuzi zabo.
Ngenze iprogram le gender based violence ngenxa yokuthi sihlangana labantwana abaningi aba-abuzwayo. Abaningi bayarechwa besehlele ukukhuluma. So ngathi sithi ngcono ngenze iprogram le ukwenza ukuthi at least abantwana bekhululeke bebekwazi ukuthi bakhona abantu lapha abangaqonda khona bekhulume ama-problems abo bengayesali.
Umnumzana Kazembe Kazembe wathi uhulumende wakhe ngeke afaka abebutho ukuthi bancedise ukubamba otsheketsha ngesikhathi kulokukhathazeka elizweni lonke jikelele ngezibamgodi ezazihamba zibulala abantu zisebenzisa amabhemba zibathathela imali kanye legolide ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi. Amapholisa we-Fort Richardson ayiwokhangela lesi sigaba alile ukukhuluma le-Studio 7 athi zibhalele incwadi kwinkokheli zabo eHarare. Abahlali behlangani mine bathi izigebenga zisebenzela umathanda njalo bakwazi ukuthi bazahlengwa ngubani kulolu dubo. Ngimele e-Studio 7 ngapha ngasehlangani mine igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Abalandeli bakankosazana Thokozani Kobe bathi kabasoze bavume ukuba aqotshiswe edale lephalamende ngumnumzana Douglas Monsora ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-Extraordinary Congress lapho kuzakhethwa khona inkokheli entsha egoqela umongameli webandla le-MTCT. Bathi uMakhophe ulobele incwadi uMonzora labanye bakhe esanda kuzwa ukuthi idale le-National Council lenze umhlangano ekupheleni kwalwezi la kubeka sobala ukubana sokumele uMakhophe axotshiswe edale lephalamende. Labanye abacanjashingelwa ukubana ngabasebenzi kahle loMonzora. Abalandeli bakhe bathi uMakhophe ukahlanyezwa ngoba kuyaziwa ukubana anganqoba umonzora ukhetho lukamongameli kwibandla leli oluzakwenziwa emhlanganweni lowo ekuqaleni komnyaka osayo. Mnumzana Ntando Ndlovu umele uMakhuphe utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi umonzora uyaziyenga xa ecabanga ukuthi uMakhuphe uzaxhotshiswa ethalele ephalamende.
UMakhuphe uyilinde ngamehlo abomvu iCongress, kodwa into ekhona ngeyokuthi kufuze ibe semthethweni ilandela isisekelo sebandla. Isisekelo sebandla sithi iCongress lama timeline awe 8 months. Laba bafuna ukuthi baqamule isisekelo sebandla bayenze iCongress nge 2 months. Okwesibili sibona ngazathi kulokuganga okufuna ukwenzakala lokudlelezela umama uMakhuphe. Njengoba sibona wonke umember of parliament kumbe ukhansila kumbe umeya osekelwe uMakhuphe exothwa nge-recall, lokhu sikubona kuyuqilibezela. Sibonile namhlanje kusethuselwa umeya beGweru abe-Redcliffe, icala labo liyikuthi basekela umama uMakhuphe kabasekeli ubaba lo obusayo uMonzura. Uma kuliqinisa ukuthi basekela uThamisa abantu laba njengokutsho kwabo, bekufuze sibone kuqala kuxothwa ezinkulu zakhona khona ngale kuThamisa ezivalisa uJob Skhala, uJoana Mamombe la uDaniel Molekile.
Yi, siyakuzwa Ndlovu Sibili, manje nina lapha nina lithini Sibili nxa sikhangela kuya phambili?
So uma uMakhuphe uthe yena njengoba abantu abamsekelayo sebexothwa, osokusegcekeni ukuthi laye uyalandela, yikho ecele abameli bakhe ukuthi babhalele ibandla lakhe ecela lawo maminisi okuxotha abantu kanye laye. Okungakutsho futhi msakazi ukuthi umama uMakhuphe kasoke kuphume kubandla le-MDC njengoba sibonile abanye abaphumayo kubandla beqamule isisekelo sombuso bayayenza abamanye ababandla. Kodwa-ke umama uMakhuphe lokho emile eyi-MDCT njalo uzahlala eyi-MDCT, kasoke aphume ku-MDCT. Abantu abaphuma ku-MDCT ngabaqamula isisekelo se-MDCT, abafuna ukuthi baqamule isisekelo bezi-Congress nge-2 months kona ku-2 8 months, abaxotsha abantu ngelasizathu ngoba ngababasekeli, yibo abantu abaphumayo ku-MDCT. Kodwa umama uMakhuphe uyasale ku-MDCT.
Mnumzana Ntando Ndlovu, umcebisi kaNkosazana Thokozani Khuphe, ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7. Kodwa umnumzana Witness Dube isikhulumelise MDCT uthi umuntu oxotshiswa ethalele ephalamende ngongasebenzi kahle labanye kubandlaleli.
Udaba lokukhitshwa kwamalunga edalela ephalamende kumbe awe ekhansilini ayisiso sinqumo ibandla elisenza mahlayana nje njengendlela leyi esisethulwa ngumama uMakhuphe eselethe lamagqwetha ammeleleyo lapho athi khona yena kulabantu asebemqophile, kulabantu asebehluza ngasese ukuthi bamkhiphe ukuba lelunga ledalela ephalamend. Atshi, akusebenzi njalo ebandleni lethu. Kuyisinqumo esithathwa ngomva kokuthi ibandla linanzelele okokuqala ukuthi umuntu lo osela yini. Nxa umuntu esejile ukuthi kaseyilo lunga le-MDCT uyabe sezixotshe yedwa. Okwesibili, isinqumo esenziwa ngokuthi umuntu ekusebenzeni kwakhe wenza into ezenza ukuthi izinhloso ze-MDC ziphumelele yini, kumbe usenguye ovimbileyo ekutheni ibandla liphumelele liye phambili. Nxa kungatholakala ukuthi umuntu osebandleni usemisa izinhlelo zebandla, ibandla lisakwanisa ukusebenza liye phambili ngenxa yalokho abekwenza, noma elilunga lebandla uyaxotshwa.
Siyakuzwa kakhulu Dube, kodwa bathaba phansi ngenduku phela bathi hayi uMakhuphe kayindawo.
I-National Council leyo umama uMakhuphe akhuluma khona wayekhona wabeka eyakhe imibono, sitsho ukuthi yena kafuni ukuthi iCongress yenziwe masinyani, abatshoyo ukuthi bafuni yenziwe masinyani lapho apha ezabo izinqumo. Yikho lapho esikhona lokho kokurecola, abantu kabahlale bekwazi ukuthi kuyinto esemthethweni ku-Constitution u-Section 129K eyavunyelwana iZimbabwe yonke ukuthi nxa umuntu engasaqhubi izinqumo zalelo bandla eliyilo limfakileyo kumele akhitshwe, kumbe nxa evele waphumela egcekeni kasekho kulelo bandla kumele akhitshwe. Kodwa okwakhathesi siphethe incwadi zikamama uMakhuphe, ibandla lisazopha liphawule ngalokho ukuthi kuyiwa ngathi kusiya phambili.
Mnumzana Witness Dube isikhulumeli se-MDCT uxoxela uGibbs Dube eseHarare. Live Talk lamhlanje sikhangela umsebenzi womelana lobhubhane lwe-COVID-19 ngesikhathi sokuqhamuka kumgaga omitsha oyi-Omicron. Kwezemidlalo asesukele neyamaqembu omdlalo wenguqu asesigabeni seziva Southern Region Division 1 lapho angqikelana khona kumncintiswano weWafa Wafa. UJoseph Njanji usipha lolu thaba.
Umncintiswano weWafa Wafa uqale ngomgqibelo wedluleyo lapho iqembu le-Ajax Hotspur elinqobe khona leZimbabwe Saints nge-3-0, eLemosi Rovers litshayo nge-3-0 ngelewange, iNdlovu yanyathela inqobe leMountain Climbers nge-2-0, eleMakhandeni Pirates linqobe leQuality Foods nge-5-3 ngemva kokutshaywa kombekwa njengoba isikhathi besiphele ezingujikilobhanqa 1-1, eleKasmine lalo linqobe leMainline nge-5-4 ngemva kombekwa njengoba isikhathi besiphele ezingujikilobhanqa 1-1, ngesonto iqembu le-Arnel linqobe leTalent Vision nge-1-0, kuthelebhozo 90 linqobe leRatanang nge-3-2 lakho ngemva kokutshaywa kwembekwa isikhathi besiphele ezingujikilobhanqa 3-3. Iqembu leRatanang liqeqeshwa ngabadlali beqembu leHighlanders uInnocent Maphuranga kanye loChipo Thuthu. Abafana bebhozo bayenelise ukunqoba loba nje kulesikhathi lapho abakade benqotshwa khona nge-3-1. Njalo umsekeli kamqeqeshi weqembu leli uSiza Khoza uthi lesi yisibonelo sokuba ngabafana abasakhulayo.
Senelisile ukuba sivuke kwathu ngemva kokuba sizithole sidliwa nge-3-1, njalo abafana batshengise ukuba lesibindi. Ngabafana abancane abasafunda, njalo khona bezafunda okuningi.
Iqembu leZBC Wange lona lidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano lingazange likhahlele ibhola njengoba lelo bekumele lidlale lalo eleBinga Pirates lingenelisanga ukuya edolobheni leWange lapho bekumele lomdlalo udlalelwe khona. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu kube lomdlalo owodwa kusigaba seCasalaka Premier Soccer League ngempela viki edluleyo ngemva kokuba eminye imidlalo edluliselwe phambili ngoba kulabadlali lenkokheli zamaqembu abatholakale belomkhuhlane we-COVID-19. Lomdlalo ngokuphakathi kweqembu leNkezi Platinum Stars kanye neleHeren azona ofike emaphethelweni elenkezi linqobe nge-3-0. Limpumela ithe iqembu lenkezi lihlezi phezu kwenganani elinemiklomelo eyisikhombisa ngemva kwemidlalo emithathu. Imidlalo eyithoba mnembili eviki lesithathu elomncintiswano we-PSL yedluliselwe phambili ngempela viki edluleyo. Isiphathamandla seqembu le-Highlanders uRonald Moyo uthi iqembu le-Highlanders lona alikho esimeni yesibi.
Nakwelethu icele bekulabadlali abangaba babili abakade bengazilolongi labanye ngeviki edlulileyo, kodwa okwakathesi siyazilolonga njengendlala yenza, njalo singadlala nxa kungathiwa sidlale ngempela viki ezayo.
Umthetho uthi iqembu lingatholakala lilamalunga lo ayisikhombisa lomkhuhlane we-COVID-19 ngalivunyelwa ukudlala. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ngikuhlukanisa hlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Isimo sobhubhane lwe-COVID-19 siqhubekela phambili singamanga kuhle ezweni lapho izolo abogatsha lwezempilakahle bakhuphe umbiko othi abantu abadlula inkulungwane ezimbili 2138 bahlolwe bafunyanwa bele-COVID-19. So qhamuke ubudlongudlongo obesabekayo eShangani Mine esiqindini seNsiza bubangelwa ngabemba igolide ngaphandle komthetho ababizwa ngokuthi ngotshekeja. Asesukeleni amaqembu omdlalo wenguqu esigabeni seZifa Southern Region Division 1 osokusungulwe umncintiswano woye Wafa Wafa. Seligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluzalelisayo ngupraxitus Jeremiah Ncidi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu ngokuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupai nawo murimi rweshona.
Linani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.